So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilala ku Studio 7 ngezonto mhlaka 2 kuzibandlela 2022 ngokimsdolo. Endabeni zethu namhlanje. Abanye abantu kweZimbabwe bathi bazazama ukuzithukisa lonyaka loba nje umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19.
Sangifisa ukuthola umsebenzi sengazokwenzincedisa empilweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba azivikele kumkhuhlane weCOVID-19.
For AU to continue abiding by the health measures instituted by my government.
Bathithibele abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngesikhathi ilizwe lingena umnyaka omutsha.
Ambona ukuba lontshintsho masinya.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lisethulela izifiso zabo zomnyaka omutsha oka 2022. Loba nje bahlelele evalweni ngokwesaba umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka okwesabekayo. Intetheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda uqoqe lezinye izakhamizi zakwabulawayo.
Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa ukukwenza, kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkhwananzi ohlala eMpophoma uthi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezethulwa nguhulumende zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-coronavirus is the 2 years isilayo, mina bekunzima kakhulu, kodwa sengigcine ngisiya emsebenzini yezandla. Sengibheka ama-cakes, ngiyenzele idepo yabantwana leyo, abantu abadala ngenze lelobola.
Unkosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lonyaka yokuthola umsebenzi.
Into ebengiyikhandile engifisayo ngifisa ukuthola umsebenzi sengizokwenzincedisa empilweni. Abantu asisamele ukuba siyala silandele izixwayiso ukuvikela ngomkhuhlane okhona lwelizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo. Njalo uthi unesifiso sokuthola umendo.
Ngilesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle, angathi corona ingadeda kancane, ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kahle. Lumnyaka bemfisa ukuthi mbengayenza iproject yenkukhu, thola ukuthi sifuye ngkhona siyathola indlunzu. Ngilesifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine 26 years lami ngithola umuntu ongangithatha njengoba isikhathi sesingantsiya sijike.
Omnuzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha, angikwazi okunye ukuyalandela. Lo mkhuhlane we-corona luvayo. Azange vele sevele sakukhanyela vele ukuqaliseni ukuqalisa kuthiwa yi-21 days. Thina savele sayala sisebenza, sasuka irenki, salayitshela izindlu. Njengoba ubona nezimoto zimile khona. Lami ngithola ukuphumelela kwesinye isikhathi njengabanye abantwana. Noma kuyabe kuvele kusehlule but khona kukhona engilakho.
Abanye bathi iphupha abalabo yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi ngunama-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalo nyaka ngiyafisa ukuthi sithuthuke, sitshintshe konke, sibe lokutshintsha noma kuka-president sitshintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency yethu entsha ezasebenza lapha ekhaya sisebenzisa icurrency ethu naleyo, not ukuthi siloko sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye lobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,017 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu 13 ababulewe umkhuhlane lo izolo, kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimela e-Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kusenjalo, Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazi we-ZBC ubika ukuba uMnangagwa wethule umbiko lo ngolwesihlanu. Uthi kukhangelwe ukuba uZulu uzaqhubekela phambili elandela okwethulwa nguhulumende wakhe.
Together with your positive response to the health measures, we have been able to contain the pandemic and limit the loss of lives. It is, however, disheartening to note that there are some amongst us who have now begun to lower their guard, especially during this festive season.
Siyabonga kakhulu abezempilakahle abasebenza kakhulu ukwenza ukuthi benqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngibonga lani lonke elikwenzileyo, kodwa nginyananzelela ukuthi kulabanye benu abangasalandeliyo iziqondiso zethu.
I therefore urge you to continue abiding by the health measures instituted by my government from time to time. Masking up, sanitizing, and maintaining social distance.
UMnangagwa waphinde wabonga kakhulu abahlala kwamanye amazwe abanceda izihlobo labangani eziwele Zimbabwe.
I also commend Zimbabweans who are living abroad for continuing to send remittances to their loved ones.
Ngithatha leli thuba njalo ukuthi ngibonge bonke abahlala kwamanye amazwe abancedisa izihlobo ezihlala kule Zimbabwe. Babancedisa ngendlela ezijeneyo, ikakhulu ngokubathumezela imali.
Given that they are confronted with difficulties of their own in those countries.
Uphinde wathi kumele abantu bonke belungiselele ukuvota ngokuthula.
By-elections will be conducted in 2022. These will also serve as a reminder to all that elections are the only route that people can take to elect representatives of their choice. You should therefore vote peacefully.
Ngifisa ukukhumbuza njalo ukuthi kuzaba kulokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa lo nyaka. Livote ngokuthula njengoba sikwazi ukuthi linabantu bezimbabwe liziphethe kakhulu njalo liyakwazi elikwenzayo.
And I urge candidates to conduct themselves in an honorable manner that deepens the maturity of our democracy.
Kulabantu abedlula izigidi ezine 4.1 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezintathu 3.1 million sebehlatshwe esibili. Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi noma nje bethaba ukubona umnyaka ka-2021 usedlula, abalethemba lokuthi kuzaba lenguquko lonyaka. Umkhondisi Dube usedulela lolu daba.
Ukuqhamuka komnyaka omutsha ukhandelwe ukuthi kulethe amathemba empilo engcono, kodwa ngesikhathi iningi lingena kumnyaka omutsha ka-2022, abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi abalathemba kangako ukuthi kuzaba lenguquko. Iningi lithwale nzima ngomnyaka ka-2021 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osulimnyaze imnotho phose yamazwe wonke emhlabeni jikelele. I-COVID ayidedi njengoba sewuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron omemetheka ngesiphangiphangi. Lokhu chie abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abafana loDumeze Ncube besithi awula lutho olutsha abalukhangelele lonyaka ngoba impilo kakhathesi ibanjwe yi-COVID-19.
Asengikhuluma inqizwa ngibona ukuthi balontshintsho ma-2022. Kumbe into ziyaqala ukuguquka in the second half of the year, khonapho kubo winter kubo June July. I-COVID ingaqala ukwehla ngesikhathi i-COVID sehla, but manje ivame ukukhwela ngesikhathi umqando. Kodwa wakhathe zambone kuntshintsha sibili ukuthi nxa into ziyaguquka zibuyele back to normal like back in 2019.
Sekulanda iminyaka emibili umkhuhlane we-COVID-19 uyiwo indaba egudwini njalo usumise inqubela phambili kunhlangothi esitshiyeneyo. Umnumzana Mthabisi Dube othi umnyaka ka-2022 kumele kube ngumnyaka lapho uhulumende kanye labantu abafunda ukuthi baphile lo mkhuhlane we-COVID-19 bephumela amathuba okusiphilisa phakathi kobunzima.
Abantu sesikhale kakhulu nge-COVID-19, okubalulekileyo ukuthi sibone ukuthi impilo yethu iyaphambili kanjani. Noma nje siphakathi kwe-pandemic, ukukhala eqinisweni akusizi.
COVID-19 yayimisanga kuphela amathuba emsebenzi ezemfundo lazo kazihambi ngendlela eqondileyo ikakhulu abakade befanele beyingena isikolo zaphezulu emazweni aphethi abafana lo mnumzana Brian Ndlovu.
Kuningi obekumele kwenzeke ngomnyaka ka-2021. Some of us bekumele siyeqhubekisa isifundo phesheya, kodwa uqhamuka njalo nje komkhuhlane we-COVID-19 sokumunyise amaphupho aba maningi.
Okube nzima kuningi elingaphandle kwelizwe yuto uhulumende abaningi banikeza amathuba kuzalwane zabo kuchiya abokuza bengela kuningi abangasiphilisa ngakho. Abanye abafana lo mnumzana Stanley Ncube bathi abakhangelelanga ukuthi eZimbabwe kube le nguquko kwezomnotho.
Hayi, akulalutho sibile ngelukhangeleleyo ngomnyaka lo ongenawo 2022. Ngiyabona ukuthi iZimbabwe kade sebekhangela ukhetho luka-2023. Okutho ukuthi ngomnyaka lo bazabe bebhizi belungiselela lolu khetho. Bekhohlwe ngokuphucula ilizwe, bekhohlwe ngokuphucula ikhonomi. So ambona ukuthi kuzatshintsha lutho. Yikho ke hayi, ambona ukuthi ngizabuyela ekhaya anytime soon.
Ele Zimbabwe laqala ukubhekana lobo mzima bomnotho welizwe ngomnyaka ka-2000. Izizalwane ezingaphandle kwelizwe ziqala zile themba lokuthi umnyaka omutsha lo mhlawumbe uzaletha untshintsho. Kodwa iningi selizilixile impande emazweni atshiyeneyo, amathemba esiya encipha ukuthi ukuqhamuka komnyaka omutsha ofana lo-2022 kungaletha inguquko. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Wazimaphandleni sisesigabeni sesilobela esiqintini sedonsa ukulabanye abantu abancitshwa inhlanyelo lokunye okunikwa izakhamizi nguhulumende ngenxa yokuthi basekela amabandla aphikisayo. Siqala ngomama othinga okumangalisayo emhlanganweni okulokhansela Willard Moyo labanye bakhe abasekela ibandla le-MDC Alliance abasanda kuncitshwa ukudla lenhlanyelo.
Sayikho ngisithi bakithi bantu benkosi ngabe kade kungafanelanga kuyizinto lokhu yazi abanye amawadi sekhatshana thina idonsa lokho ngasikhikhirikhikhiri sonesa sizicela isikhulu lelathi esibuswayo lisikhulu esile free sizasizi ngamazimbabwe abanye sebezinumber 4 ekukhoneni lingalokho liphele ngayifightfightan abafaitha nafuna ihlelo luye phambili njalo futhi ubaba uthemba nxa wayitheka udinga imoto abakithi moya uthemba la uyahamba ejeni ubani la uyahamba ejeni lobani uyahamba ejeni zonke iziphatha amandla ngoba nxa ufika izinto la sonke siziphatha amandla sikumele ukuthi ngabe uyi-DA simtshele ukuthi lapha ndasengaze yeswele indumba siswele izinto nxa yakhe nihlezi ofisini ukhomba ngomini lapha silapha sifuna izinto ebantwini izinto aziye ebantwini silime lokho kusatshiswa lapha ngabuyela simtshele mina njengamhlethi unarote number 1 ngoba siyahawula abadalenasihlukumeza isitshayiseni ngomoya mbanela lothi
yabona anti abona ukuthi
inkosi zami yakhuluma ungadeleni ngoba umuntu ekhuluma
inkosi
sothi nasithi lapha
izinto
ungafuna umsindo uyawufuna ungaqeqa abantu yakhuluma lami khuluma ke wena
uzokuphekelela ngqondo yakhuluma umdala ma
omele ibandla lezanu PF uzama ukuxolisa emhlanganeni lo
umdala khulume sesibona kuyaqonda yaqokozela umdala
ngadelela abantu labo kakhulu
iqiniso alibalekelwa hayi moyo ngiyaxolisa kukho konke okungakwenzakala kuwo ngoba izinto ezinjengalezi belesikhokhela abasikhethisayo endincube nxa sengonakalelwe ngiyaya kuye ngesikhalazo sami kodwa ngingaze ngilungele sengisithi amapholisa mabi ayatshaya kanti mina yime ngibangele ukuthi ngibotshwe so hayi uxolo.
Ukansela Moyo uthi kunengi okwenzakala endaweni le.
Balana ngenhlanyelo le-fertilizer ezentwasa. Umthetho wathi abantu baphiwe free of charge bengabhadaliswa nje cent. I-government iyabisa izimoto zamahara. Kodwa ke lapho okwenzakalayo ukuthi abukhokheli bezanu PF uphikisane lakho khonokho. Bathi bona bayabhadalisa izimali. Kwabuye kwakuqala babhadalisa ama-US 50 cents. Wasuka lapho kwabuye okunye babhadalisa ama-US $5 kwathi namhlanje babhadalisa futhi ama-US $5 ngosobhuku baphinde babhadalisa US $1.50 per farmer for ama-farmers angu-600 which is $900 plus $225 amasabhuku angu-45 ebhadala $5 so asazi ukuthi kuhamba njani. Sizizamile ukutshela uDA ukuthi umthetho lwale lasinika wona abezani baya kuphula ngapha akulanyathile abalithathayo. Bathatha izimali zabantu bezi ngale ndlela bezidla kungaqedakali. Izakhamizi ziyakhala kakhulu lapha ayikhona mbijana.
Namhlobo zemabhandleni besisigabeni sesilobela. Sizabe sikwesinye izigaba ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kamuke umlilo edale eParliament namhla kule South Africa obhilize ingcenye yesakhiwo. Kamuke umlilo edale eParliament namhla kule South Africa obhilize ingcenye yesakhiwo lesi. IReuters News Agency ibika ukuba kuthe indawo enkulu kusakhiwo lesi. Ithi akwaziwa ukuba kulunyathiswe kuyini endaweni leyo. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko othi uhulumende wakhe usahlolisisa okwenzakale edaleleni. Amasotsha lamapolisa namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela esigodlweni sakwale Sudan. IReuters ibika ukuba abezomvikela bavale imigwaqo emikhulu besenzela ukuthi kungabi labantu abaningi abatshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubiselwa esikhundleni komkhokheli welizwe leli ngendlela engaqondakaliyo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje.
Mina baba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa ngelengcwethi kwezamasiko unkosikazi Sakhile Liline uMadube lomnuzana Mbuso Ngwenya ngokunye esingakuhlolisisa lo nyaka kusigaba samasiko.
Salibonani nyabingelele emsakazweni weStudio 7. Igama Sakhile wakuDube. Engathanda ukuthi sikutshintshe kwezamasiko lokuphila kwabantu kumbe sikukhangele eminyakeni ka-2022. Ngathanda sikhangele kakhulu abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana ngitsho lo sisiqalisa from 9 years size siye kumahambe kobo 16. Sikhangele ukukhula kwabo, izinto okumele babezazi, imfundiso ukuthi sibafundisa njani singabazali babo, ngoba iningi labantwana bonabo uma sibe siyafika kuminyaka inale teens of 15, 16, 17, iningi labo babe sebenabantwana, abanye bangikhona sebelomkhuhlane nalowo omunye we-HIV and AIDS, abanye besebengene ezintweni eziningi ezingekho rayithi, bengene ubotshwala, ama-drugs, into ezinjalo njalo. So ngibona ukuthi kungantwa kumele sibafundise ukuthi baphile njani, bazivikele njani ukwenzela ukuthi bangangeni ezintweni zona ezizobezamela ukuthi bebuyele emasikweni.
Ba uDube salibonani, angithathele lithuba ngibingelele njalo ngihalalisele bonke abasakazi nabalaleli be-VOA FM Studio 7 umsakazo wabantu. Ngibonge kakhulu nomsakazo wethu ngokusiphatha kahle ngempela kusukela unyaka lo esithanda ukugqiba uqala kuze kufike kulo sesiqala namhlanje. Endimeni yezamasiko bengingathanda bengingafisa ukuthi bakithi asiqhubekeni singasabuyele emuva kuloko sesiqalile ngokukhuthazana ngamasiko ethu. Kuye kuthiwe isizwe siyisizwe ngamasiko aso. Ngakho ke lathi asithatheni isikhathi sizameni ukugqugquzelana ngokuthi masibuyele emasikweni ethu. Ngeke ngajabula mangihamba ekhaya kobulawayo nasemakhaya nje ubona abantu bathwele imiqhele bayaziqhenya ngokuyibo babo. Abanye ngabavunulwe uyazibona nje zesintu kusiya ngokuthi ke umuntu ngowasiphi isizwe esingaphansi komthwakazi nezinye nje izizwe okungezona ezokomthwakazi.
Qhiba khonapho Ngwenya.
Ekuvuseleleni kwamasiko noma ekugcineni kwamasiko kunemfihlakalo yokuxhumana noMveli Nqangi. Uzonanzelela ukuthi uMveli Nqangi wayebatshelile abantu bakhe ukuthi mabaphile kanjani ukuze engasuki ebusweni babo. Ngakho ke okhokho bethu babe le ndlela yokumdinga baxhumane naye uma bengasamboni afike futhi abalethele izivukusiso abaxazulile lezi nkinga zabo ngakho lokho ukuthi bagcina amasiko babesazi ukuthi ningabona sokusiba nje sitshona endaweni enje siye khuluma naye aze ngemibono aze ngamaphupho ngendlela yakhe asixazulele izinkinga ngakho ke asizameni ukugubha ngempela sithole ukuthi kwakusenzwa njani kuzo zonke izigaba zempilo kusekela umuntu ezalwa ukuthi wetheswa njani inkanda wemukelwa kanjani emhlabeni yini enziwayo kuhambe kuze kuye kushoneni kwakhe ukuthi mayeseshonile ubekwa kanjani ngokosiko lalowo mndeni sibheke futhi nesizweni laphana ukuthi abantu kumele baziphathe njani amasiko ke manengi ukukhona namalobolo kukhona nendlela ezifana nokuthi amacala mangabe ukhona necala kuphathana kanjani kuhlawulisana kanjani ngokwamasiko esizwe singabuyela kuzo zonke lezo zinto lizananzelela ukuthi uNkulunkulu noma ngithi umvela nqangi ngoba phela kwaba uNkulunkulu babe sithi lo ungumkhulu wabomkhulu bethu ngakho ke asizameni ukuthi ke sibuyele namasikweni ethu lizabona izinto zonke zizabuyela zihambe ngendlela ezazivele ziqale ngayo
namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosikazi Sakhile Liline uMadube lo mnumzana Busongwenya asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo
Senana masiko senzi umandla
lo baba
mkhulu
babe lobola
sike sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda usiphathelene lamhlanje
liviki balaleli bami ngizafuna sikhangele kuJohn chapter ka 1 verse ka 14 ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengalozelwe yedwa nguyise egcwele umusa leqiniso ngakho bazalwane bami kuliviki bemfuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngesenzo leso esiyiswe sasindisayo kodwa bemfuna sikhangele ekugcineni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha isivumelwano somusa kusendulo kutestamente elindala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho okokuthi ungaphambanisa lowo mthetho wawuthola ukujeziswa yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo gaqunywe kisandla yilo oyabe onelomunye laye kaJesu sengaleyo ndlela kwakungalamusa abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sicwele ebantwini kungalandlela yokusisusa leso sono kodwa ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi weza elomusa ngakho isivumelane sithi uNkulunkulu abalaso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa ngoNkulunkulu uNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu okokuthi nxa nje sikhangelela u-2022 esingena kuye asimkhangelelini silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu yena uJesu wabuya eletha lowo musa kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi uNkulunkulu sowasixolela ungaziphilela indlela oyifunayo kodwa umusa weza iqiniso iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele ngakho ke ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu ngabe ungathatha leli qiniso iqiniso liyikuyini iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela nguye liqiniso nguye njalo ngaye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba uNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi ajezise wonke umuntu kodwa ngenxa kaJesu ulaka lwakhe lwaba phezulu kaJesu ukwenzela ukuthi thina sisinde ngakho sihlobo sami usuthokozile ngekhisimusi lumnyaka omutsha lo esungenayo ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu angazi ukuthi kuyini nofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho kodwa namhlanje ngiyakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu kodwa balekeli usiya kuye balekeli usiya emuseni ukuze namhlanje izinto zakho nxa ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu ngakho niyabonga kakhulu ngokuba ubulalele ngifuna ukuthi sithandaze ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho senithandaza uthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami unisindise ungikhulule esonweni njalo lowo musa engiwuzwayo lozwelo lukaNkulunkulu lube yingxenye yempilo yami asithandazenini baba ngegama likaJesu khangela abantu abakho abazwe izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze niyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo labathandaza ukubungene phakathi kwenhliziyo zabo baguqule Jesu ngena namhlanje bebekwazi ukuthula okuvelela kuwe ngegama likaJesu Kristu niyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo Wenze midlalo. Ukhangelwe ukuba kuza kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi kuNdumiso Gumede kusasa obulawayo. UJohn Fettis Banda, umgcinisi sihlalo weqembu leHighlanders, wethule umbiko lo namhla uthi ukhangelwe ukuba abantu abaningi bazavalelisa uGumede e-amphitheatre isikhumbuzo sakhe singakahanjiswa enyathi lapho zangcotshwa khona. Ubhubhe ngeviki ephelileyo. Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uBhekani Dube.
Ngithule nje ngidlamathambo engqondo mhla ngikomupha ongililela na mhla ukhomukupha ngokukhalela na xa sidlala izithende zifika ngomadinga nomuzi uThomas Nyeba yahlupha yini uthi bayazi ukuthi zatshela nengcenca o uyadela wathi ungazi ufana nokufa
sanibonani balaleli bomsakazo weStudio 7 likhuluma loBhekani Dube oyinzalo yaseJolojo uBhekani Dube ungumlobi wamabhuku esiNdebele lawesiNgisi awesilungu kumbe awesikhiwa emabhukwini bese ngichicilele laba lingene esiNdebele elithi umuzi wexhwebu kanti lesikhiwa ngichicilele laba linye elithi My Painful Secret akhona amabhuku esengwabhalile aphela usasweleka nje isikhathi sokuthi ngiwachicilele
namhlo khathini ziseleselese mina lawe sesiyizithupha sesinje ngabazi ukuthi eyomndeni kayingena luyezu usuku lapho bazothi kuwe akasekho mfoweni lalivele lisenza nje
endimeni yezomculo njengobana ngingumlobi iphinde ibe yimbongi endimeni yezomculo ngingene ngesizathu sokuthi abantu bakithi sokubathatha isikhathi ukuthi bafunde amabhuku bebabale amabhuku osingathi ama-hard copies sebejwayele isimanje manje sokubala emafonini kuma-WhatsApp la ku-internet ngakho-ke lo mculo bayawuthanda ukuthi bawuthathe ku-internet ngikhethe-ke ukuthi kungcono ngithathe izinkondlo zami ngizifake amachacho ngizifake la mazwi alolongekileyo ukuze imizwa yami njengembongi ifinyelele kuye wonke umuntu
ngihlulelana kanti alazi ukuthi abantwana besimba bahamba belandelana na umhla uzokwazi ukuthi umuntu ngumalwane ephenduka uyakulahliswa kwenyongo yenyathi usalusingisima yedwa njengelanga
emkhakheni wezemculo-ke ngingene umnyaka ophelele ngo-2020 lapho engijawe khona unembeza ngesifo lesesikhona ese-COVID-19 ngasenisifika ngenze idlalati elizathinta yona i-COVID-19 ikhona-ke u-track number 5 ekhuluma ngayo i-COVID-19 nginama-albhamu amabili esengwenzile ethi Jwane engenze umnyaka opheleleyo lethi Ngiyabuza engenze kuyona lo mnyaka Ngiyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana, Facebook neTwitter, njengoBhekani Dube the Poet. Ngiyabonga.
Okwami lawo kwabotshwa ntolontolo, lolu qotho lusiphumile lwathola.
Sikhuluma lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje, ngolivalelisayo ngoKipsi.